Sakala Party, which means Bongameli, Wetrupusi, Interim Secretary General Wetrupusi, Unaleo, Mutava. Nava Pulamata Bako Chayo, Tripusi, Owatra, so my members, or Vasavasa into Ezra, Yellow, Tripusi. Now we want to know which is the finish of what Ivan can say, I'm a paper nomination court, the 7th C. There was a situation with the Vatelaman, the Abulandesa Vaneta, Ufunda, Ufunda Rani, Lavana Vanya, Karavetulega, Koloka, Sevuzama, local West. Then we have a situation with our.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana uMnumzana Jabangu u Secretary General lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonoko engikwaziyo ukuthi sekulama cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuthiyana thiyana kwabo umongameli we-TCC kakakutsho khonoko ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezane ezikhulunywa nje esithi ngebalo lingani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Hayi sonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena obaba umongameli change champion TCC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalos siziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Ukuthi limpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanjwe ngendlela okubanjwe ngayo izolo.
Bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Sengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lona?
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty enkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakuvizi ngelinye igama sitsho ukuthi likwenza lona.
Kodwa nxa kuyukuthi ubengakhononi ubengasoze avumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa. Siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la.
Okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa kukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusini lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe. Yikho ke umnumzana uThabangu as the interim secretary general of the SSC no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungabe uyakhangela naku-X eyayikuthiwa yi-Twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders umhlambi kazelusile nje ngokunye nje lawo kuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale. So i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uThabangu says ukuthi no iparty leyo kumele siyincedise ibuyele eyilokho kwakufanele ibe yikho khona.